Siyawubona njalo siyawuza umbiko we-RBZ besitsho ukuthi babe lengxoxo labe-National Bakers Association abayibo ababhaka izinkwa lamabhanzi lokunye nje. Kodwa nxa sithi siyawuhlaziya lumbiko, sibone ngazani akulanto entsha ezavela, kumbe singathi bakhulumile kodwa ekukhulumeni kwabo bazithulele RBZ. Ngoba kabachongi ukuthi isinkwa lesi siza kwehla sisiya kumalini ngemali yamadola e-America, njalo sizaba imalini ngemali yamadola eZimbabwe. So umbiko onjalo siwubiza ngokuthi ngumbiko ozithuleleyo, umbiko oqandayo, umbiko ongelambiko phakathi kwawo. Ngoba sithi siyakunanzela ukuthi besivele isinkwa siphegwe ngama-US dollars, besiqansa ngenxa yokuthi every week i-exchange rate yelizwe, i-exchange rate yemali yelizwe leZimbabwe nxa siyiqathanisa le mali yemelika iyaqansa ngolwesibili ngolwesibili. So ngamafitshane okukhulunywe yi-RBZ kabakhulumanga lutho, ngoba kabavezanga ukuthi bavumelane ukuthi isinkwa siyakwehla ngemalini siya kumalini, njalo sizabe siqansa ngemalini ngeviki ngeviki, ngoba kuza kwenzakala ukuthi vele isinkwa kade singase sikhangela sikudola. So nxa idola kuyukuthi next week ngomkambo omnyama iyabisi ku-700, kutho ukuthi isinkwa sizaqhubeka lokhu siya ku-700, kumbe nxa besehlise nxa behlisa nge-5 cents kumbe nge-2 cents, kasikwazi ukuthi baza kwehlisa ngemalini. So umbiko nje ke thina siwukhangela njengokuthi awusiphathisi njengezakhamizi, awusiphathisi njengabahlali beZimbabwe, ngoba kasikwazi ukuthi kuzehla kusiya kumalini ngamadola. Njalo i-exchange rate yabo abazayisebenzisa yile yomkambo omnyama kumbe yile ekahulumende. Ngoba nxa kuyukuthi bebevele besebenzise kahulumende, ngabe isinkwa sisikhangele ukuthi sikuma 300 and something. Ngoba kathe sinkhuluma nje i-$1 yi-338 zimdollars. So besikhangele ukuthi nxa besebenzisa umkambo lo esingathi ngosegcekeni okahulumende, isinkwa kumele sibe ku-300 and something. But kathe sinkwa siku-650 something. So kolongana kuveza ukuthi ama-Bakers Associations la, umbi-Bakers Association ama-members angkhona asebenzisa umkambo omnyama. So ke singakwaziyo ukuthi bavumelane ukuthi bazasebenzisa umkambo omnyama kumbe bazasebenzisa umkambo we-RBZ, njalo namathelekhona apho bangaxexebuki. Ngoba nxa kusitsho khonokho kutho ukuthi hayi kungaba nganeno ke kuzakhamizi, kodwa nxa kuyukuthi bazaqhubeka lokhu besebenzisa le kade besebenza ngayo, hayi kuzaqhubeka kuyilufe iyezela imnyama ebantwini. So sicela ukuthi umbiko lo ngabe uchasiswe kuhle, waveza sobala ukuthi isinkwa ngama-US dollars esi how many cents, sizasebenzisa i-RBZ exchange rate okungaba ukuthi kusasa isinkwa siyavuka mhlawumbe siyi-300 and something. Kodwa nxa bengakuvezanga khonokho, hayi yikho sisithi umbiko lo uzithulele, umbiko lo uyaqanda, umbiko lo kawusincedisi lutho thina njengezakhamizi zakoBulawayo, ngoba isinkwa sizaqhubeka lokhu sisithenga ngentengo ekhwela nsuku zonke.